Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 lwezi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabo ningani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona ababandisa benhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheki, kodwa-ke abe-ATUS ababandisaphatheki baya ngayisebenzi.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Isizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyi kuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelela ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni lemikhiyenzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South, iBulawayo, imathebelelweni North lemikhiyenzi. Kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna iboda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwenye icele, abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani, kakhulu njengoba sesizwa kuthiwa abantu besigaba seMandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngendlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laseLupane, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu emasouth ibisebulili ma-east lebulili ma-west. I-team yethu isetsholotsho North letsholotsho South. Kanti ku-weekend yona le esiyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda North. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanke Bait Bridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu. Bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlala ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesiphezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kweleZimbabwe. Zimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisandiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kwele Zimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa ke njengoba iMthwakazi Republic Party sifikile,
lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Umhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha, njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye Moyo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Nasikhangele isitrike sethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondane lohlelo lonalo lwenziwa ATUZ nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende uvele ujonge ukubahlukumeza abanqubesarale abanqubele ilungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Okunjalo sisebenzisa amapholisa ukuhlukumeza ababalisi khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfutho owenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kuba phathi bezikolo lezo izethi ezifamileyo kati kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyethukile soneso esehlakalo esithola elubhane.
Elizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kuwazi okuqondileyo ukuthi ibambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-unit.
Ukuqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje insuku zethu sikhangele insuku ezingamashumi zambi ngokunjalo sekubheke insuku ezingaloii ezikolo ezile ye bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-ATUZ ababalisi bahleli bayangayimsebenzisi ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokukhalala umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018 thina njenge-ATUZ asikazi sakhuphula amehlo kumbe sathinta umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kazi sibele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelelwe ukuthi ababalisi bazethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo. Thina abe-ATUZ asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza nengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi abe-ATUZ ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelela ukuthi bazangena njengoba bazangena imali yenza bakhumbuze $540 yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehla imbono etshiyeneyo abebandla lezanu PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolenziwe uMnangagwa.
Chuma uyamuzu Ndlovu lapha uthi uMnangagwa mubu kwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imhlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha into ekhulunywa ngokuhluphelana njalo into ekhulunywa ngabantu abasebenzisa njengephathi yabo. Ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ubana sivula ngabihleyana. Siyakwazi ukuyona sishuka embusweni ode utshonisa ilizwe moba ngoba umbuso kababa uMgabe wawulungisekile kodwa wawumbuso kanesokuthi umbuso wamathophilisi ukuthi uMgabe angaye bantu abamgcwelela fana nomiradi abantu ukuthi hheyi sifuna igonazi noma kungelabani womgabe egonazi khonapho usushukulale maze imela kona izavela nga anokona inqawu kungathi kona akulato olungela kwesikoleni kanti yena kabe ngihamba ema-supermarket wonke lapha eZimbabwe uzabona ukuthi wona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa khonapha eZimbabwe okuyinto engasayekuqala ukubona kudala lezo wonke uma ungena vele it was just like ungena e-supermarket ese-South Africa kumbe eGotswana kodwa kathesi uthi ukuthola ama-products awalapha wena kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengisa ukuthi wona impumelelo zengikhethi kabe ukuthi nakuvuleka chabo yeye kancane kancane ngoba hansi inqamba njalo uyakhasha engakagijuluceni kodwa kuyakhandela kuya ngapha yiyo amaphozitive yomi abantu ngabe bayawukhangela kuba kube kubone ukubona umbusho kababa uMnangagwa ukuvula bize nabize izinto ukubana zihambe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngomangoye ubaba Ndlovu phose lokugcina ngamafeature.
Hayi, baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uchuma ngazi uba uchuma senior umuntu omdala umfundisi edayilunga injani ifundisa iqiniso umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula kuyabe kuthiwa eselezinyanga umnyaka owodwa mbembili emthatha umntwana leminyaka eminingi kangaka lokhu ekuthiwa hayi uzakhula kodwa lokhu esesile kukukhasa hayi uyabe sengumatholwane abe sengeyomqala engasengeyomntwana uMnangagwa kudala sakuthenjiswe ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni isingaki ikhulu uMnangagwa iminyaka emine akula lutho oluphumayo pho Ndlovu ubake ithim iyisayisizi ukuthi ukuthi-ke ikwempizilinza phela kungela nto ayenzileyo yikho-ke hhayi akula nto abathembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile ilungelo loluntu wakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo ngilawo izanu p f ewethesa abantwana bezimbabwe bangabe lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma i-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagiriy angene kufuel angene ku-manufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngoyikhokhelayo konke nje ngutagiray azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lancamba usolo uzasuusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke otisa khona
akuyiphethe ngamafitshane baba Chuma.
Umalume umalume ngiyindlela ngengamthika ebantwini umhlo wabo beza ngesepa okusalayo umuntu ungazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izimbabule kuzalunga kuphela omalume nabo bazogcina sebeshele kona bekezibele kube khuluma ndigcina sekugubile kuphela asihambeni sibone madoda.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lokulembu be-internet ele The News Hoax lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa le mali zakwamanye amazwe solufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelela abantu bakithi esiNdebeleni. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela kokuthi ihulumende la ikizame kokuthi ike ikhiphe ama-advert amanye amabandla aphikisayo, cause ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama-TV, bethelela ama-radio, abatheleleli ukuthi bezwe into zezanu kuphela mchoko nje. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo, ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezanu kuphela mchokotho. Bona sebeyipho kuphela mchokotho aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio, abanike labanye labo abawonke umuntu, phela akusiwo umuntu wezanu wonke umuntu okhona ole-radio njalo ole-TV. Loba ngoyeliphi ibandla la ule-TV ule-radio la uyabe funa ukuzokwa ngakubo kukhulunywa ku-radio, hhayi ukuthi kuhlale kuyizanu kuphela i-advertise into zabo phela, njalo futhi akubukeleka kwi-TV kwabo. Siyeza ukukhulunywa into zezanu, lokho asukufundo abafake lezinto zababa. Nxa kuyikuthi kuyabe kulo mhlangano kwezindaba kikhi ukuthi ubane besendaweni enje enza umhlangano, bona bakhupha sokuyibubi kuphela uzothi ha ubani wenza ububi sebekhipha ku-TV. Nxa kuyibuhle engabafuni abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Ye, ngiyabe ngibe mude kakhulu ngamazwi, ngibe phambili ne-MRP. Asimsupporteni umongameli wethu uMqondisi Moyo. UMqondisi Moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhithe ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ithiza iziphonele esandleni. So ngiliphambili amarapini. Asisapoteni bakithi okwakithi, yekeleni ukusapota weMpumalanga. Nangu upresident wethu uMqondisi Moyo efuna ukusikhipha eGigide esise eKenala. Asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kustudio 7, ngisithi linjani basakazi bestudio 7. Hayi, indaba zenu hayi, siyabonga kakhulu ukusifikisela indaba ezimnandi. Hayi, bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ikakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi, sivula amehlo, sibambane, sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40. Silokhu esithwele nzima kunjenje, sigcwele emazweni sizama ukuphila. Abantwana kasisahlali labo emakhaya, bagcwele emazweni, imithetho wonke silahlekile, abantu abethu sebephila nzima. Hayi, kasisukumeni bantu bakithi, sibambane. sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondi, siye laye lapha sifuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esidinga emhlabeni ukuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila, siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi, ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu bethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulona lukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emaNdebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu bethu. Kubomama imbokodo, khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likaMthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunje nje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumandi vula amehlo, sivuke emaqandeni, sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke, sibisele konke okwakungokwethu.
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila, hayi mina ngiphilile. Nazo-ke indaba balaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi uMalema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kulithi singamaZimbabwe. Wona amaZimbabweni wona ngwawo ayazondana, ana tribalism anani. uMalema umuntu ongasewa khona eZimbabwe uthanda wonke umAfrika ezewolo. Nina maZimbabweni, nina NSA, nina especially amaZimbabweni wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi kube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe, okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe wona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, nibizana ngamagama angasile modwa, nibizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kushithi niyamaZimbabweni mangamanjalo iZimbabwe ifile phela, ifile, ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqinisa lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle, abanye bayakwazi ukusamukela. maZimbabwe lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. maZimbabwe lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, kubanjwane kwagcine iZimbabwe iye phambili.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu abathandekayo Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olubingelelayo ngifiselani koMadlambuzi ePlumtree, ngihlala seGoli ngenxa yokuhlupheka ukusweni imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo zepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo. Ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhulu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhulana, kwakuyindlela yokuchange yokuhenda over intambo kumnankaba. Kokwakuvezwa ukuthi awona umgabe nolento izabayaxabana, hhayi mina kwelam side ngiyala ngokubana if umgabe umnankaba wayexabana nomgabo ngesikhathi uma ithatha umbusi, kwathiwa umgabo uvalelwe endlini, nguyena umnankaba waphuma wathi wena etshelile imhlaba ngokwathi umgabo usefu nabantwana bakhe base. Waqhubeka wamnikeza ipentsheni, waqhubeka wamnikeza ama-benefit wonke afunakala ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona nganikezana kahle mhlawu zaqhubeka lokubafake kuma sanction nabantu baqhubeka beloku bezonda izana so babona ukuthi bona be create into engathi thokona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi ba uya bafuna ukuthi banikeze mina ngakho ozoqhubeka nga same strategy ngakho ayiqhubeka ngazo ipi why no change umuntu lona wayezoba ayizohle change yonke into ayisebenzisa ngakho ngokuba na into ayibaxa iyona yabaxabanisana kodwa kakhulu into ayijinjayo waqhubeka nga same thing namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhumplaina babulawa ama teacher manje asokola asikele izimali asikade ukhuluma ukuyakha isikolo over 5000 but ehlule ukubhadala ama 3000 ehlule ukubhadala ama teacher imali ukuthi afundise isikolo si abantu yithe siziyakhela thina yena lokho ethatha yena la ama building fund isifaka isikhomenza bezidlela wona so igovernment iyayiqhubeka isenza umgabe namanje kuna ngokuqhubeka engayo so ngibuzo ukuthi kona kungani othuma beloko bethi kona ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwami ngokuba uhlala embusweni for 41 years elapha so aluke uthintsho azosilethela lona olwedlula lolu asilethele lona manje esikulo manje akula into ezayiletha so mina kona umsayini bengifisa ukuthi kona ama aqemba kida komthwazi nabantu bagida komthwazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani khona for ukuthi ngobuya hola kodwa uma usiyavota ngale ungavotela izani vota imthwakazi abantu bakini u-impower abantu bakini iparty zakini ngale nje kube ikukhuluma kube gcina ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana banjani basebenza bahola kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma-voting bavota imthwakazi and beyeke futhi nokuthrethena abantu uma bekhuluma befuna ukuthi akula tshintsho esizolithola kuzani itshintsho esizolithola ukuthi kube neparty ezovuka ine ezoletha isithunzi sobuthwakazi ezosapota ngabathwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhu kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule need yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhu liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende u-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okusho ukuthi if i-80% ye-population ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even though i-transmission abantu abareportwayo ukuthi bale COVID positive sibona isehla kakhulu lema hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa kwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yukuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abaningi.
Yeah, ama-maski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangevaccinatwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma-stadium awe-football, le-basketball, abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga ama-maski. La kwezinye indawo lapho especially ngapho lapha eVirginia akula mandate ukuthi go mask nje abantu bazigqokela ama mask ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo yethola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imask la but eVirginia ukubona kwami nokuyindaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga ama mask so ngezinye indlela kusho ukuthi sebelethemba lokuthi igciwane leli selisehla but I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele ma especially ma ungavaccinatewanga ma uphakathi kwegroup yabantu ngoka imask ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission so abantu I think kumele ba-encourage ukuthi ama-mask bagqoke
umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe nempelasonto elithukela asidibaneni njalo ngomvulo.